Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena engufelistas Murata uyamiswa imthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Inhlanganiso yekhomalisa ihambisa isicelo kuhulumende sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni.
Isisekelo somuthi singakhuluma into kufanele kube lomthetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elityoyo emineninengi ephazamisa ukuthi abantu bazuze ama-side-tricks yiphi.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa okubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile.
Ethi icampaign sihamba esingathi yi-door to door campaign ngoba asikenzi amarali, njalo asiboni ukuthi siza kwenza amarali. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvumo yemhlangano.
Inhlanganiso yamatitshala ithi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi besalinde ukuthi uhulumende avumelane labameli babo ngeviki ezayo.
Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umlingisi odumileyo ngelokuthi Maititi yena elesithupha lakhe lingufelistas Murata umiswe emthethwandaba izolo esetheswa icala lenkohlakalo. UMaititi wetheswa icala lokuqamba amanga ngokubambisa imota ayeyibolekile ukuthi aphiwe isikwelede se-$10,000 ngomunye umuntu obolekisa imali ngokusemthethweni eHarare. Kazange avalelwe kumbe ukuhlawuliswa imali yesibambiso i-bail, kodwa uzathoniswa evela ngekhaya. Inhlanganiso ezimeleyo e-Coalition for Market and Liberal Solutions kumbe ikhomalisa ihambise isicelo sokubana kube lomthetho omela abampofu elizweni kukomiti yedalela ePhalamende ebona ngokubuswa kwezabelo ngolwesibili. Ilinhlanganiso ithi ngoba lokhu kulilungelo labo lokuba lendawo zokuhlala ezisemthethweni ezisemabizweni abo. Ithi njalo leli lilungelo lisesisekelweni sombuso wesizwe. Ukuzwa okuningi ngalolu daba ugeyina kumedwe Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wekhomalisa umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sasenza umhloliso ngathi i-research okweminyaka ethize. Sasiqondane lokukhangelisela ukucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abale izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona asondawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo olwelungelo lwempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu, kanti vele bavele bahlala besethukile basekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-council lohulumente ngoba indawo zakhona azilungisanga kuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze bafabazisa uphawu kumbe singathi ngama-title deed. Bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga isikole.
Kuvele konakala ngaphi? Kwavela kwaba kusimo lesinjani?
Lo ngibuzo omhle. Kulezi gaba ezithize ezimbalwa ezishiyeneyo, kulalaba abanjengabe-apris abangena kudala, abazali babo bebalekela impi satshisa emakhaya, labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungisohle kodwa sokungcunywana, kodwa-ke abanama-certificate. Sokubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative, uhulumende la kwezana ukufika kuphela la antshe ezama ukudinga isekelo lokhetho. So bathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona. Labo phela hantshi la baye besakha izindlu ucouncil ekhangele isisaba ukuthi abaxothe. Sokusiza laba abaningi abahlala emalokishini abagena kudala, kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title. Sabona izigaba zakunazilizitatu, kodwa ngiyazi ukuthi na abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu sikhuluma ngendawo enjengosolomia lapha akwakuthinjwa khona ngama-housing cooperative. Bese sithi khona ye wephula umthetho, kanti kungani ungalungisiswa kwenzela ukuthi bengabe lokhu bengena abantu lalaba abakhona, akusakwanise ukuthi baxotshwe ngoba usekelo sombuso sine-right to shelter kakulungisiswe, imithetho yakhona yayilungisiswe ukuthi ubugebengu bakhona bungabulokhu besenzakala.
Uhulumende wamukele njani isicelo senu le committee eliyinike ugwalo lwenu?
Ye, iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukudingadinga ukhulukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize, yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangagwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini. Indaba yakhona vele yasisike ukuthi njengoba sithe khona kuparliament sicela likhangelise igwalo lethu le-right shelter, bayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane lelungelo elomthunzi i-right shelter, kanti nisafunani manje? Hayi, isisekelo somuthi singakhuluma into kufane kube lo mithetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi-ke sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elijoyo eminenginengi ephazamisa ukuthi abantu bazize ama-36 yiphi. Nxa kusobala ukuthi sitshe umthetho singakhuluma ngakho, kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungise i-policy salungisisa ngakho. Bamukele kuhle nje igwalo lethu, sesimelele ukuze ukuthi baqondane lokwenzana okwakhathesi.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, ikhomalisa ubexoxa ecingweni logeyina kumete sayiti owestudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkona.
Ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila, amabandla aphikisayo agcizelela ukuthi ayabandlululwa ukubangela ukuthi engenelisi ukukhankasa ekhululekile. Umnumzana Kwanele Hlabangana, okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano we-Pollard, uchasisa ukunengi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo, thina njengebandla lezepolitics esiqalisile ukukhankasa, sikhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 lapho esizangena khona kuzo zonke inhlangothi kusukela ku-presidential candidate la ku-parliament lama-local authorities. Ethi i-campaign sihamba esingathi yi-door-to-door campaign ngoba asikenzi ama-rally, njalo asiboni ukuthi siza kwenza ama-rally. Sibalekela ukuthi kwakube nzima kwesinye isikhathi ukuthi sithole imvumo yemihlangano uselesikhathi, ngoba imihlangano iyacelwa kulandela umthetho okuthiwa yimopha. Kodwa yebo, kambe akusimisi lokho ukuthi sisebenze thina njengebandla lezepolitiki. Nxa sikhangela indlela esaphumelela ngayo ngokhetho luka-2018, sibona ngathi lo nyaka sizaphumelela sibe lamanani angcono ngoba siqale umsebenzi wethu wokukhankasa kuseselesikhathi. Njalo abantu sebesazi, njengoba siyiphathi entsha, ibandla elitsha, sebesazi ukuthi kule-Republican Party of Zimbabwe, RPZ. Kunye sokukhangeleleyo yibudlawundlwangu obakhona kwezinye indawo, hatshi kuzo zonke indawo. okwenza kungabe lula kwesinye isikhathi kuyafinyelela ikakhulu emakhaya, singakhangela kulezi ndawo zabo Mashonaland and Central, Marsh West, zikhona ke izindawo okuba nzima kuyafika khona ngoba abantu bakhona bathi bona bavumela kuphela ibandla elibusayo, kodwa akukho emthethweni kuvalela amanye amabandla. Siyaqhubeka sikugxeka sikusola njengebandla ukuthi kungabi khona indawo okuthiwa azifinyelelwa kumbe ibandla elivalelwa ukuthi lenze imikhankaso. Kumele wonke amabandla alithole ithuba, kanye lokuthola ithuba kwezomsakazo, ku-ZBC, kungaba yi-TV kumbe i-radio, kuthi lanxa sokuphela ukhetho kungabi khona ukukhonona ukuthi hayi mina ngisuke ngavalelwa. Ziningi inhlupho ezikhona elizweni ezinjengobugwelegwele engathi busela i-corruption. Ngenye yezinto esizakhankasa ngayo kakhulu njengebandla ukuthi ilizwe leli kumele lilandele umthetho, i-constitutionalism, ukuze liphumelele.
Liyasuthiseka yini njengebandla sesikhangela ugwalo lwe-delimitation lolwe voters roll?
Asisuthiseki thina njengebandla ukuthi lwabanjwa kuhle nxa sikhangela ukungezwani kwama commissioners ezek, agcina sokusayina kuphela ababili, abayisikhombisa besale kusayina leyo report yaqala, i-preliminary report. Kwasitshengisa ukuthi kukhona kumbe ngathi isandla semfeni esikhona okwenza ukuthi lanxa i-report siphumile kodwa singasuthise ukuthi kubanjwe kuhle. Sikhangele njalo i-voters roll. Siyacela kakhulu kakhulu abezek sibakhuthaza ukuthi bakwenze kube lula ukuthi ibandla ngebandla lenelise ukuthola leyo report kumbe i-voters roll kusese lesikhathi, kwenzela ukuthi kukhangele ukuthi bonke laba ababhaliweyo kuhamba kuhle yini, kukhona yini ababhaliweyo okumele bakhitshwe, ngoba kwesinye isikhathi omunye uyamthola ebhalwe lapha kuthiwe wangeniswa kwenye indawo ngo-2018, sagcina sesihamba ema-court sokuthiwa ubani uthathelwe amavoti akhe. Asifuni kube njalo, thina sifuna ukuthi ilizwe lethu lenze ukhetho oluhloniphekayo oluzakwenza ukuthi sithuthuke njengelizwe sisiya phambili.
Lo ke ngumnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatswa Mugwadi usanda tshela i-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe alingeneli emsebenzini wamapholisa. Izekhi yona ithi yalandela umthetho ekuqoqeni ugwalo lwabavoti olwe delimitation report.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ukutshengisela kwababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kungene kulanga lesibili izolo besithi bazaqhubeka ngenyathelo labo lokungayi emsebenzini belinde impumela yomhlangano kamqatshi labameli babo ezaqhubeka ngeviki ezayo. Lenhlanganiso ithi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% emaphandleni lasemadolobheni benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini izolo befuna ukuthi iholo labo lengezelelwe liye ku-US$1,260 ngenyanga. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko othi ababalisi abedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% benelise ukutshengisela ngokungayi emsebenzini lamhlanje befuna ukuthi iholo labo lengezwe lifike kumadola emelika aphezu kwenkulungwane eyodwa i-$1,260 ngenyanga. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uchasisa okwenzakale namhlanje.
Izolo bekulusuku lwethu lwakuqala besile 57% ababalisi abangayanga emsebenzini. Namhla lusuku lwesibili, izolo ababalisi bebelinde ukuza impumela ye-NJNC eyadizabanika nikeza isinqumo esihle ukuthi benzeni pho lamhla silokhe sisilindile isinqumo lesiyana kungena kodwa lamhla sisilinde sibaningi.
Unkosikazi noMathemba Baloyi omunye wabazali uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuzadala uhlupho lokwehla kwesimo semfundo elizweni esilokhu sisindwa zinhlupho ezidalwa yokuqhamuka kwe-COVID-19.
Kubangwa imali. Ngalesi sikhathi sikhangele ukuthi kulekhala abantwana bayakuba yini ababalisi bengakhalala umsebenzi. Kuyaphinda kubisele abantwana emuva. Akuzamwe ukulungisiswa ukwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingawi kakhulu.
Unkosikazi Nompilo Nkiwane omunye wababalisi uthi kunengi okukhitshwa uholo labo elincane abalitholayo okokuthi imali abahamba layo ngekhaya kayeneli yona indleko yokuya lokuphenduka emsebenzini.
Ngomumo okhona njengababalisi kunzima ngoba sitholi lutho nxa imali ingena. Ziningi imali ezibanjwayo kusale kungela lutho bese kusiba nzima ukuphila ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo labantwana. Kunzima kakhulu.
Umphathi ntambo wendaba zezisebenzi uMnumzana Paul Mavima utshele iStudio 7 ukuthi okuphume emhlanganweni owe-National Joint Negotiating Council ehlale namhlanje eHarare ikhangela udaba lweholo lababalisi akakalutholi. Umkhankaso abawubiza ngokuthi hashtag Teachers for USD uqoqe ababalisi ukuthi bamanyane kusinqumo sokuhlala emakhaya ekuqaleni kwayo nale inyanga kambimbitho njengendlela yokufuqa uhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika. Ikhansili elawula ngeholo lezisebenzi zikahulumende e-National Joint Negotiating Council ihlangene namhlanje eHarare ikhangela ngeholo lababalisi kodwa abaphumanga lalutho. Umabhalane wenhlanganiso eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions uMnumzana Gibson Mushangu ongenela umhlangano emele izisebenzi zikahulumende uthi akulanto elomkantsho ephume emhlanganweni bayaphinde bahlangane ngeviki ezayo ngolwesine. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umsakazo weAl Jazeera usudlulisele phambili uhlelo lwayo lukamabonakude olodocumentary etshengisela inkohlakalo eZimbabwe. Kayazisanga linhlanganiso isizathu sokwenza lokhu. Iphepha ndaba leChronicle lilodaba lokuthi umunicipala wakubulawayo uthi kasafuni ncedo lukahulumende ekwakheni indawo zokuthengisela ezatsha empophoma nyakenye. Uhulumende wayethe uzaphathisana lomunicipala. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka elisiphathele wona. Namhlanje nje i-advice engilayo ngingathi ngiyibhekise kakhulu kuma-leaders e-opposition ikakhulu e-CCC ngoba siyakuyelekishini njengamanje. AmaZimbabwe wonke akhanya a-register ngobuningi bawo ukuthi babone usizo olukhona ekhaya ukuthi bazimisele labo befake isandla esivevaneni. So cethi ikakhulu i-CCC bezange ukubheka kakhulu ama-reforms azabe ekhona kuyiwa kukhetho ngoba ukuthi bekuyelekishini bengavabalanga imbobo eziyafana nalezi esadlula kuzo. Izani barige nje kube lula ukuthi benze rigging ngeke usisebenzele ngoba babona laseNigeria manje rigging yenzakeleyo manje lakhona lapho ngeke iyenze ngoba izani ijwayele indaba yokwenza rigging. So sicela ukuthi bona ke bezame ukubona ukuthi ukhetho lube free and fair. Angcono ukuthiwe izani iyenze i-election labangani bayo labo omonzora labo kungcono kulothiwe izani PF idle i-CCC. No, angcono kwaziwe lokho mabe siya ku-election bezeshow ukuthi bayenza i-free and fair election ngoba vele nge-free and fair election iZANU PF angeke idle iTRCC ngoba abantu beZimbabwe kade behlupheka iZANU bathembisa obala kunini besithi bazabenzela lokhu lalokhu la kuze kube yimanje akula manzi akula gesi akula migwaqo akula zikolo ezemfundo azisekho ngendlela ezazikhona bazibe abanamahlonjani bezana bezibedlula ngesikhathi sikamgaba umgaba uyenzile education kodwa kona sebeyibulele yona leyo education ayikhona so icrime umgaba wayeyivalile akula muntu eZimbabwe eqhanqashanqasha nesibhamu estradent wabamba inkunzi kodwa njengamanje abantu babanje inkunzi emini ngezibhamu ingane zethu zazingakwazi ukubhema ngisho lona igwayi manje manje ingane zethu zibhema ama-drugs yabona ukuthi izwe lakulakuphi so uma ukuthi iZANU PF iyaqhubeka ithi iyariga alikho lilo lizwe akubanjiswaneni kubulungisweni ama-reforms kubonakala ukuthi iZANU PF ayilalo ichance yokubana i-rig yabona
salibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela hayi siyazizwa indaba siyabezwa abantu abanye ama-opposition kuyasimangalisa nxa ibhizi egxekana leni i-opposition hayi thina manje nxa sisizwa amanye ama-opposition egxeka i-opposition yethu ye-TRCC siyabe sithokoza sithi ya vele ungabona ukuthi abantu bekhuluma ngawe kutsho ukuthi uloncedo ungabona abantu bengakhulumile ngawe uyirabish awulancedo emhlabeni so thina nje ebandla le-TRCC nxa sisizwa bekhuluma so kuyasithokozisa kutshengisa ukuthi siyakhula so ngoba i-TRCC ayikazibusa elizweni i-party ebusa iZANU thola abantu sebetshile ukugxeka iZANU sebebhizi nge-TRCC behlupheka ngezinto ezingaqondananga labo so kanti lathi singenye i-opposition efana labo ukwandelwa ngabantu yikuthandwa ngabantu yindlela esiyabe sikhuluma ngayo ebantwini kho abantu begcwala ku-TRCC so laba abantu kufuze befunde ukukhuluma kuhle nabantu lokwenza ukuze abantu bebathande ngoba ukutshona ukukhuluma nge-TRCC ikudlala ngesikhathi abantu bathwele nzima abantu bayabona ukuthi iZANU PF ingaqhubeka ibusa i-5 years le ebuyayo abale moto abazapaka abagulayo nxa besesibhedlela uyagcina uhlala phansi ma ungelamali ngoba lama-doctors azagcinekela ngoba engaholiswa khathesi ama-teacher asekela sibhadala i-school fees nxa sesibhadele sebekhuluma nge-strike nxa bekhuluma nge-strike uzibona ukuthi lama-teacher abedlala ngabantu uyathi uhola 40 use ususithi uyastrike ufuna i-1000 shuashua kulo muntu ongasuka ku-40 use ayekuholisa 1000 bakubonanga ongang ukuthi babevele bengafuni ufundisa abantu abethu phezu kokuthi vele ziyathi zivuliwe bona bethatha abantu abethu besiyatshona behlezi ungabuza umntanakho ukuthi ngo-January ufunda ama-subject amangabi uthatha amabhuku omntanakho ubona uzobona ukuthi imfunda yisekho i-stress esisematitsheni so konke khona ukuze sikuqedeke ukuthi sivotele iZANU PF out ngiyabona
salibonani salibonani studio 7 likukanjani siyabonga kakhulu ihlelo zenu nako konke elisenzela khona sasingaba yini ngaphandle kwenu mina lamigama ngu-Adolf Shaba ngiyathanda ukubonga kakhulu abantu ya uma kukhulunywa ngendaba yokuthi hayi inamba iyakhuphuka amanani abantu ababa-registered kuhle kakhulu amangikhangela inamba yakhona ngalisilanda imiliyoni isidlula imiliyoni yabantu abatsha abarejistile ungathi abanye bantu bengasukuma at least kube leyinye imiliyoni before kuvalwa manje abantu abaphakama asizameni asiphusheni bantu sizame usitshintsha lesi simo kusezandleni zethu ukubana singavota ngobuningi bethu akukho luthi iZANU zaletha bayaphuma nje
bonani salibonani kustudio 7 siyamuzwa umnangagwa uyakhuluma ugijime siya elupane siya-adresi ilokuzeni i-birthday kamgabi uzokhuluma athi ye abantu abase-South Africa babuye ekhaya imisebenzi sikhona angazosihlolela thi yiphi le misebenzi ekhona ekhaya kunjani ekhaya kunjeya akulamgwaqo ma funa abantu babuye akaqale afake imigwaqo afake imithi ezibhedlela aholisa amanesi aholisa ama-teacher aholisa amapolisa yonke into employee rating athi sithi 90% esitshela ukuthi sibuye emakhaya uyizimbabwe silunga yini elunga luba bangazasidakwela thina inhliziyo yakhe le mbi yakhula sibi heyi labantu bagijimela upane bathi ye nangumnakakho nangumnakakho intsha igcwele khona le yaphakamisa izandla itshaya ukwelu itshayela umnakakho bazafa bengabayanga abantu bakitishuwa yini into ekhulu ngomnakakho ezwakala hayi that is the worst president all over the world akula president ehluleka njengomnakakho akaphuma ahlale phansi uhlulekile kwini okwenziwa iZANU PF babhizi badla izimali amapolisa abhizi atontshela abantu emgwaqweni instead of ukuthi imali le ihambe iye kugovernment balungise ilokuzeni ilizwe ntshela abantu ngoba kabaholi but kuthi ilizwe liyalunga liyalunga iliphi ilizwe elilunga angabo sihlolela thi mna ngako ubhizi utshela abantu be-South Africa ukuthi ulindele ukusamukela esamukela ukuthini sabhizwa nguye la angabo sihlolela thini
studio 7 linjani basakazi abahle nabalaleli abahle siyabonga kakhulu iindaba ezimnandi ziphuma zishisa kanti okhulumayo ngitsho vingolovana phansi kona lelupanga lapho ngiphuma khona esigodini sami. Right. Kanti ke bengithi mina sonke asibambaneni njengoba isimo sinje lezikolo liyabona abantwana bayaxotshwa kuyamoshakala amatisha kaholi kanye lathi sayempini kasiholi asibambaneni nalaba bathi bona bavikele ilizwe kodwa ke baboshiwe akula mali etholakalayo lapho. So asivoteni ngokubuningi bethu, sivoteni sizama ukuthi sikhiphe lizano ukuze sihlale kahle sonke nabantwa bethu ngoba abafundanga basoze befunde kuzafunda abantwa babo imali bayaphana le abantwa babo befunde behlale besibuse njalo uma singahlakaniphanga yinto nje engiyiqonqosela kakhulu kibo bonke abantu abantu bakithi ake sizameni siyekele njalo ukubandlululana siyekele njalo ukuqe mbulana kakhulu into ezasiyehlula sivele sihlale sibuswe waya waya. Ngiyalibonga kakhulu mali ngayenza into ezivukayo.
Ilizwe laseMelika liyasisola isinqumo sikahulumende wakweleNicaragua esokuphuca ubuzwe abantu abangamachumi ayisishiyagalolunye lane 94 kanye lokuthathela lobu buzwe izibotshwa zezepolitiki ezingamakhulu edlula amabili 222 ezakhululwa esitokisini ekuqaleni kukanhlolanja. Izenzo lezi azihambelani le Universal Declaration of Human Rights yona ethi wonke umuntu ulelungelo lokuba lobuzwe. Kuje unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko awethulileyo. Lokhu kubuyisela abantu baseNicaragua emuva kanti njalo linyathelo eliqinisa umbuso oncindezelo. Mhlaka 9 ngonhlolanja, izibotshwa ezingu 222 ezigoqela abaholi bezombangazwe labamabhizimusi, abezenkolo, abalwela amalungelo omphakathi, intathele zindaba kanye labafundi bakhululwa ejele bahanjiswa eMelika ngendizamtshina. Ekufikeni kwabo bamukelwe ngosizo lwezempilakahle lesimo sengqondo kanye losizo lwezomthetho. ENicaragua umongameli Ortega wabiza izibotshwa zezombangazwe ezazikhululiwe ngokuthi ngamaphekula kumbe amaterrorists. Umahluli wenkantolo ubale umbiko obusithi abantu laba balecala lezenzo ezeyisa ukuzimela kweleNicaragua lokuthi kumele baxotshwe kulelo lizwe. Ngokusho kuka Vilma Nunes, umkhokheli weNicaragua Center for Human Rights, bafuna ukubiza ubuphepheli njengokududulwa okuyinto engekho emthethweni futhi enqatshelwe izimiso zamalungelo abantu emhlabeni jikelele. Ngokutshetsha ngemva kwalokho, idale leCongress laseNicaragua livote ngazwilinye laphuca abantu abangu-222 ubuzwe babo. Ezinsukwini ezimbalwa ezalandelayo, umahluleli wenkantolo yamacala aphikiswayo i-Appeals Court wamemezela ukuthi ezinye izizalwane zaseNicaragua phose ezilikhulu 94 eziphikisa uhulumende zazingabathengisi futhi zaphucwa impahla zazo lobuzwe bazo. Phakathi kwabantu laba kukhona umlobi odumileyo uSergio Ramirez olwela amalungelo oluntu uVilma Nunes kanye lombhishopu wamakatolika uSilvio Beas. Selokhu kwaqubuka ukutshengisela emigwaqweni yaseNicaragua ngomnyaka ka-2018, abantu besola umbuso oncindezelo kaDaniel Ortega, uhulumende wakhe uzamile ukuthulisa wonke amazwi amsolayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. isinqumo sokuphuca ubuzwe babantu baseNicaragua abafuna ukusebenzisa amalungelo abo ngendlela yokubathulisa kuyisenzo esidabukisayo. Ngokutsho kukaBlinken, labo abavikela intando yeningi ngesibindi eNicaragua bazoba izakhamizi ezitshiseka ngelizwe lazo. Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwe-State Department, uVedant Patel, utshele intathelizindaba ukuthi siqina ngokukhuthaza uhulumende waseNicaragua ukuthi athathe amanyathelo okubuyisela inkululeko yomphakathi, ikakhulukazi ngenxa yesinqumo sakhe sokukhulula izibotshwa zezombusazwe ezingu-222. Ukubaphuca ubuzwe babo, uqhubeke esitsho uPatel, kulinyathelo elibuyela emuva.
Lawo ke bekungamazwi aveza umbono kahulumende welemelika esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe malanga wonke ngo-7:30 ntambama.